Nanxa umthethwandaba we-High Court unqume ngomgqibelo ukuthi u-Chief Justice Malaba engangezelelwa iminyaka emihlanu yokusebenza, urhulumente usekhweze udaba lokuphikisa lesi sinqubo edalela phezulu ele-Supreme Court. Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Zihambi Zihambi emanyene legqwetha elikhulu likarhulumente u-Attorney General Prince Machaya yibo abalobele emthethwandaba we-Supreme Court bephikisa isinqumo se-High Court. Iningi liyazibuza ukuthi ngubani-ke ozakwahlulela kulolu daba, njengoba abahluleli banye okumele benze lokho kuyibo njalo ababethwayo edabeni obeluphambi kwe-High Court. Kodwa uhulumende uthi uzolandela konke okumele kulandelwe ngemva kokuba ekhweze udaba lwakhe emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court ukuphikisa isinqumo sika-Justice Joe esivimba ukungezelelwa kweminyaka yokusebenza kukaMalaba. Lokhu kuvezwe empikweni awethulele intatheli izindaba ulotshwe ngunobhala wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza phezu kwalolu daba, njalo esithi uyasihlonipha isinqumo se-High Court lanxa siphambana lombono wabo, kungakho belandela umthetho ukusiphikisa emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court. Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi akubamangalisi osekusenzakala.
IZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa yi-competitive authoritarian regime eyenza ama-capture ama-public institutions njenge-judiciary. Iwayenza ukuthi emehlweni umuntu okhatshane ibone ingani kule-judiciary esebenzayo, kodwa emuntwini oseduze ibona ukuthi ayisebenzi, ngoba ma bengahamba bephambili ngalolu daba luchutshungulwe yikhoti ngendlela eyiyo yona kathesi, kuyabe kutshengisa ukuthi i-judiciary kumbe singathi amadali lawa abe engekho engalunganga kumbe singathi akho free abe kejani.
Ugumbo uthi balindele ukubona ukuba luzokwahlulelwa ngubani lolo daba, njengoba abe-Supreme Court beyibo njalo ababethwayo kulelo ebelithethwa e-High Court.
Elizweni kumbe esingakubiza ukuthi kuthiwa yi-authoritarian regime singakhangelela noma yini, noma yini ingayenzeka. So akusimangalisi ukuthi sibabone abantu umsolwa kunguye ogwebayo. Umsolwa angazigweba kumbe angahlala ezigwebe kumbe egwebe omsolayo, akumangalisi lokhuyana. Kodwa siyakwazi ukuthi emthethweni sinama-principles esibiza ukuthi ama-principles omthetho okuthiwa njengethi nemo judex in swakhoza, esho ukuthi umuntu angikebe ngujaji endabeni yena olecala kiyo kumbe singathi olodaka kumbe obambeka kiyo.
Enye njalo ingcwethi yezemithetho oligqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole upha umbono wakhe phezu kobunzima okubhekane lale indaba.
I-challenge ekhona ukuthi ama-Supreme Court judges eyi-part of i-litigation ozakukhathaza ukuthi ngobani abazezwa indaba leyo. Nxa sesikhangele futhi in terms of the constitution, ama-judges can be appointed by u-chief justice or acting chief justice as it were, but manje laye kathesi futhi u-part of i-litigation.
Usithole uthi ilizwe libhekane lesimo ebekade singalindelwe.
We have got a novel situation. I-situation engazange ikhangelele ukuthi ngafa yayenzakala emthethweni. Ngombono wami mina ngibona sesise constitutional crisis, ngoba even wona la ma-judges okungathiwa azabuya from ama-retired judges and some other lawyers, i-problem yukuthi sazi ukuthi bazakhethwa ngubani, ngoba bonke okufuze bakhethe bona babantu ngama-litigants.
Kodwa uhulumende encwadini yakhe esayinwe ngunkosikazi Mabhiza uthembisa uzulu ukuthi luzoqhutshwa ngendlela eqondileyo lolu daba kulandelwa imithetho yonke yelizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumeli Zigama.